isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani mthwakazo omuhle walamukela emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhlaka 2 kumfufu 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje usomlomo wedalela eParliamente uthi yena amalunga eMDC aphume edale izolo ukukhuluma uMongameli Mnangagwa azajeziswa ngokungabhadalwa okwenyanga ezinhlanu ezilandelayo.
Isikhathi sesidingo sesigumisane umlota. Njalo uma sigumisana umlota, akudingi yena ozazigumisa umlota ongenahlangothi alibambile. Ukwenza ukuthi ilungiselele ubulizwe ngoba abantu sebedukelile.
Abanye bathi ukuvalwa kwama-akhawunti abantu kade besebenza besenza umsebenzi wokuthumeza imali nge-EcoCash kulungile ngoba abantu laba bebehuquluza inotho yabantu.
So mina ngicabanga ukuthi icebo elihle lokuthi uhulumende amise kumele sicacisele ukuthi ama-cash in cash out kawaphambanisi inoma ama-transaction esijayele ukwenza ukubhadala nge-EcoCash amabhili akhona.
Abakumsebenzi wokwemba ilitshe eliligugu idayimani bakhala ngokuvinjwa kokuthengiswa kwawo kwele Melika elithi alithengi idayimani eligejwe ngabantu ababanjwe ngamandla.
Okwethulwe uhulumende we-America, it's unfortunate, but esingakutsho ukuthi sibakhuthaza ukuthi nabacwayisise bathole okuliqiniso okwenzakala emarangi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7.
Sina njengebandla.
Amalunga ebandla lezanu PF edalele eParliamente akhuthaze usomlomo edale ukuthi ajezise amalunga ebandla leMDC aphume edale izolo kukhuluma uMongameli Mnangagwa ngokuthi bengabhadalwa okwenyanga ezinhlanu ezilandelayo. Yena usomlomo umnumzana Jacob Mudenda ubikwa laye evumile lokhu wathi bazajeziswa ngokungabhadalwa imali zabo zama allowance okwenyanga ezinhlanu ezilandelayo. Umgcini sihlalo webandla leMDC uNkosazana Thabita Khumalo wethulele intatheli izindaba izizathu zokusuka kwabo edale ngesikhathi uMnangagwa esethula umbiko wakhe ophathelane lesizwe iState of the Nation Address kesizwe amazwi akhe.
Mina njengebandla leMDC likhokelwa ngobaba u-advocate Nelson Chamisa. U-Emerson Mnangagwa kathintathe njengenkokheli yakuleli lizwe ngoba wantshontsha ukhetho ngoJulayi 2018. Yebo naye wantshontsha. Kuqakathekile ukuthi angadlalisi isikhathi sabantwana basezimbabwe ehlala ephalamende ekhuluma ngekusasa yethu. Wena khona ikhathesi yethu isithwalela uvulo. Sizimbu yangoluthi yene khona sesifikile isikhathi ukuthi kakashiye ukuthabisa abanye abantu abangenamsebenzi ebulala abantwana basezimbabwe. Isikhathi sesifikile sesigumisane umlotha. Njalo uma sigumisana umlota, asidingi yena ozazigumisa umlota ongenahlangothi alibambile. Ukwenza ukuthi ilungiselele ubulizwe ngoba abantu sebedukelile.
Lo ke ngumgcini sihlalo webandla leMDC uNkosazana Thabita Khumalo ekhuluma lentatheli izindaba izolo phandle kwedalela eParliamente eHarare. Siphinde saxoxa lengcwethe ecubungula izombusazwe omnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenziwe libandla leMDC.
Hayi, ngxenye siphila kwelinye ilizwe ngoba kwiZimbabwe endihlala kiyo kwezomnotho sibili sithwele nzima. Asikaboni izithelo zokuguquka zomkonomi, izinto zinzima, imali ayitholakali, izinto ziyadula, akulamsebenzi. So izithelo zangkhona sikaziboni njengezakhamizi zaseZimbabwe. Angazi ukuba nomongameli kade ekhuluma ngezithelo ziphi, ngoba izithelo ezikhona khathesi sibili hayi khanyazani izithelo ezingajayelekanga sibili, izithelo zokungatholakali kwamsebenzi, izithelo zokudula kwezinto, izithelo kokonakala nje kwezomkonono. Sikubonayo kwakhathesi. So kukhona lokhu kutshengisela ukuthi laba abasibusayo ababoni ukudubeka kwabantu abababusayo.
Hello ke ngumnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazo, bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngesinqumo sebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe sokumisa indlela yokuthumelana imali lokuthengisa okuthiwa i-cash in, cash out. Lolu daba soluphikiswa emthethwandaba yenkampani ye-Econet esetshenziswa ukuthumela lokuthengisa ngabomakhalekhukhwini. Esethula umbiko wakhe we-State of the Nation Address izolo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende ulobufakazi bokuthi ulohlupho lwemali elizweni njalo uzaluqeda ngenhlelo eziningi ezigoqela ukulwisana labakhwezela ukumemetheka kwalo besebenzisa umkambo wensitha. Umnumzana Albert Mhlanga, ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC, utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi inyathelo le-RBZ lizabangela ukumemetheka kokuswelakala kwemali yokusebenzisa okuvele kubhahile elizweni.
Ngoba ngathi uyakukhangela indawo eziningi baye befuna i-cash. I-cash ibhenki vele kayilayo. So uyesusithi iswipe. Iswipe isetshenziswa ngabantu abalama-bank account. Abantu abaningi abemakhaya labantu nje jikelele abalawo wona ama-account ema-bank ngoba kula mali abayigcina e-bank. So i-cash ibiyiyo indlela athi inceda phose wonke umuntu. Kuthi ngingaqhatha nje umfana wami enkomo ngimthengele ifoni ayirejista sengingamthumezela imali. Konke lokho kuyabe sokuvaliwe. Lokhu abakutshoyo kabalwi lo strike masiyo kuphela. Balwa lo Zulu, balwa leZimbabwe, balwa nabantu beZimbabwe. Yikho ke leyo mpi abasoze bayiwine. Ekhothi sigangelela ukuthi akulasizathu abangasitsho ukuthi abe ikokheshi baphambanisile ngoba imali kayisibo ayihlale khona ngale kubo kwabe ikokheshi, imali ihlale e-Reserve Bank. Bona okwabo yokuthi besithumelezele nje imali basincede, basinceda actually bonke, banceda le government engela mali. Kodwa nxa kuthiwa bami mbona ngani bamisa iZimbabwe.
Abantu bekubasebenzela ukuthi kube lalolu hlelo.
Singatsho ukuthi bekubasebenzela, besokuyiyo impilo yakhona. Impilo athi sesiphila ngayo. Lokhu ukuthi bakuvalele labo abangani babo, abakwazi ukuthi ngabangani babo abaziwa ngamabizi ukuthi hayi umuntu othatha imali ekwenza khonokho ngubani, bayabazi ababangaki, bambalwa. Yibo okufana ngabamisa bona bavala ama-account abo. Kodwa nje zothiwa avaliwe nje ubona nje ukuthi hayi nxa uthe wakhangela ama-business abawasebenzisayo esiwaziyo ayaqhubeka njengani kula account evaliwe esizweni. Kweso kungani nje lizaba nje lokuthi hayi kukhona i-government ekwenzayo kungela nto eyenzayo. Kanti anti sonke sithenga imali anti siyithenga ebantwini esibazi kababophe bona. Ngoba kuphakathi kwayena lowo onguye okhesha imali lalowo onikwa imali. Ukuze laye athole i-cash ayedinga lapho angakudinga kwe-business ubeyithola khonapho. Futhi ukuthi baza kustopha njani kangiboni ngoba kulenye i-alternative ezaba khona ukuthi sithintane imali ngaleyo ndlela.
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga, ungusomabhizimusi njalo isiphathamandla sebandla le-MDC. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekwaBulawayo. Siphinde saxoxa lomfundisi Angleston Sibanda olwela ilungelo loluntu, yena othi kungani ochasisa ukuthi kungani ukumiswa kohlelo lwama cash in cash out okwenziwe nguhulumende kulinyathelo elihle.
Njengomuntu kukalutshwana ukuthi ngiyenze i-cash out ngoba i-cash out yakhona babe bengelayo laba abantu abenza i-cash in cash out. Nxa belayo i-cash yakhona bebethengi babe bekuthengisela ngenkalakatha yemali bathi i-percentage. Abanye bese betshaya u-60%, abanye betshaya u-70%. Ongakuthi ma ufuna ukuthi akunike $100 sokumele wena umtransfer u-cash out umnike 170.
So mina ngicabanga ukuthi licebo elihle lokuthi uhulumende amise. Sikumele sicacisele ukuthi ama cash in cash out kawaphambanisi inomama transaction esijalo ukwenza ukubhadala ngekho cash ama bill account. Ngokuthi lokhana kwakusebenza ukuthi uthumele umuntu imali ahambe ayethatha ukheshe ini ngapha omunye ayethatha ngani. Yibo kade sebesidetermine lama rates koyikho ukukhongisa exchange rate yokutshintshana kwezimali bese kuphusha into okuthiwa ngama inflation iye phezulu. Abaningi kakuba sisebenzisa ikho cash billing siphinde sisebenzise lama swipe amakhadi nxa ikheshi singayitholanga. So mina kangiboni kuyinto esingakhala ngayo kakhulu. Ngicabanga ukuthi icebo elihle futhi uhulumende uphuzile ubhala ngoba abantu laba abathengisa imali bese besona besitshentshela imali ngakho.
Akusoze kuthinte ukubi abantu abaningi bona laba abakade bephila ngakho labakade bekusebenzisa.
Kakuthinti muntu ngoba la namhlanje lokho ngifanelise ukungena esitolo ngithenge nge-bill account *151*2*2 ngifake i-bill account. Uhulumende wenze kuhle kakhulu ukuthi ababhane kanti nxa ufuna ukuthumela umuntu imali kakubhalwanga kodwa imali yakhona iyalimithwa ukwenzela ukuthi abantu bangayenzi lokho okuthiwa yi-money laundering. Ngoba laba abantu be-cash in cash out bese besebenzisa ukuganga besenza i-money laundering bekuwasekuthe laba ababhenayo thina sibheni lutho ngoba vela sinamali. So thina lokho esiqhubeka sisebenzisa ilimithi yethu yona leyana esikwanisa ukuthenga ngayo evele ingagwani lutho ezitolo.
Kodwa abanye bathi ngabe uhulumende uyaguqula inhlelo zakhe zemali ukwenzela ukuthi umnotho uvuselelwe.
Mina kangikholelwa ekublameni ukuthi sibe sithi uhulumende lokhu thina singenzi lutho. Okuzayenza ukuthi i-economy yethu ilume ngeyokuthi lathi njengezizizalwane zeZimbabwe siyekele ukube sithenga imali, siyekele ukube sisenza izinto ezilobugwelegwele. Sithengisisa ucindodo engangani imile street lithengisa imali kunokuthi ihambe eplazini iyezama ukulima amakhabishi iwathengisele eBotswana ukuze ilizwe lethu lithole ini i-foreign currency. So umlando wethu sonke akhona uhulumende yethu. Uhulumende ulomlando wokuthi enze amapholisi le mithetho ezayenza ukuthi sanelisenile ukuthi sisebenzeni sonke. Kodwa abaningi wethu sibhizi kakhulu nge-politics engasisi ndawo. Sifuna ukuthi sifake abantu ezikhundleni esisekele ukusebenza. Unless sitshintshe i-mindset yethu esifuna ukuthi uhulumende asenzele konke asuke siye ndawo.
Alo ke ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu uxoxe le ecingweni le Studio 7 eseHarare. Uhulumende secothozele eMelika ngokwethula umlayo ovimba ukungena kwamadayimani agejwa edolobheni leMarange kulelo lizwe. Ugatsha olubona ngokungena kwempahla lokuvikelwa kwemingcele yeMelika le-Customs and Border Protection lwazise izolo ukuthi luthethe lelinyathelo ngoba lilobufakazi bokuthi abagebha amadayimani eMarange bezimele kumbe benza lokhu ngokubanjwa ngamandla i-forced labor ngesilungu. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi la ngamanga njalo balokudana ngenyathelo leli. Wengeze wathi akula muntu obanjwa ngamandla eZimbabwe ukuthi asebenze yiloba ngubani kumbe ngapi. Uhulumende weMelika uthathele amanyathelo afanayo amazwe athiyene yagoqela ele China, DRC, Brazil, leMalaysia. Inhlanganiso yeCenter for Natural Resources Governance yona esebenza lozulu weMarange kundaba zamadayimani layo ithi ayifakazi ayihlangane lezehlakalo zabantu ababanjwa ngamandla ukugebha lawa madayimana. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla salenhlanganiso uNkosazana Smith Omlevu.
njenge-CNRG asikahlangani lakho ukuthi laba abagebha ama-diamonds babanjwa ngenkani ukuthi begebhe ama-diamonds lawa. Bazingenela ngokuthanda kwabo indlela yokuthi badinga ukuphila bona njengoba umumo welizwe unje eZimbabwe. So thina njenge-CNRG esingakutsho ukuthi akusiqiniso ukuthi babanjwa ngamandla ukuthi bagebhe amadayimana ama-artisanal miners. Okwethulwe nguhulumende we-America, it's unfortunate but esingakutsho ukuthi sibakhuthaza ukuthi abacwayisise bathole okuliqiniso okwenzakala eMarangi. Okwenzakala eMarangi ukuthi abantu laba bengena kuDiamond Concession lapho okuyindawo yeZCDC bengavanzwa. Yikho lapho abahlukunyezwa khona. Bahlukunyezwa ngamagadi eZCDC, baphinde bahlukunyezwe ngamasotsha. So ama-cases akhona ngama-cases e-human rights violations ayikhona ukubanjwa, ayikhona ukuthi babanjwa ngamandla ukuthi bagebhe idayimana.
Ngamanye amazwi Mlevu uthe okwenzakalayo ikwephulwa kwamalungelo abagebhayo nxa bethe babanjwa, hatshi ukubanjwa kwabo ngamandla ukuthi bagebhe.
Ye, kuliqiniso amalungelo abo ayephulwa esikhathini esiningi bebelunyiswa ngezinja. Kodwa kunyanga edlulileyo uSeptemba wonke asizange sithole iripoti yona eyodwa eyokuthi kulabantu abalunyiswe ngezinja. Bebesithi bengabanjwa, begebha amadayimana lawa, bethathwe besikanjiswe kwabezomthetho abadiploya khona kuDiamond Concession eMarangi.
Inyathelo leli ubona liphazamisa njani bona abaphila ngokugebha leli dayimana?
Lona-ke inyathelo leli angilaqinisi ukuthi bona libaphambanisa njani laba abagebha idayimana, ngoba kahle kahle kutho ukuthi bebeligebha idayimana leli okungekho emthethweni, balithengise okungekho emthethweni, okuvayoletha imithetho yeKimberley Process. IZimbabwe lilunga lenhlanganiso yeKimberley Process, and thina njenge-CNRG esikukhuthaza uhulumende ukuthi kabalungisise indaba yokugejwa kwamadayimana ngabantu laba abathiwa ngama-artisanal miners, ukwenzela ukuthi i-central government ikwanise ukuthi ibenefite kanye labo abantu bakwanise ukuthi babenefite.
Hello ke Nkosazana Simiso Mlevu, isiphathamandla senhlanganiso yeCenter for Natural Resource Governance, ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba etshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuya kwele Uganda ngeviki ezayo. UMnangagwa ubikwa eza kuba ngumhlonitshwa kumbuthano wokunanza ilanga likazibuse wele Uganda. Iphephandaba le-Chronicle lithi izisebenzi ze-commission ecubungula inkohlakalo iZAC zifundiswe ukusebenzisa izibhamu ngoba sezithola imbiko yokuzethusela ngabantu abangaziwayo. Umgcini sihlalo walikhomishini unkosikazi Lois Matanda Moyo uthi bathola imilayezelo ecingweni ebatshela ukuthi bangacubunguli abanye abantu ibethusela, yikho sebefundele ukusebenzisa imbhobho. Kwamanje ke silalele amazwi enu balaleli bethu beStudio 7 elisithumele ngeWhatsApp.
Benjani balaleli, benjani? Siyabonga kakhulu amazwi kamdala lo umuya zakwa lo ethi khona ukwethuselwa kwabantu lokuchochobala kwabantu kumele kupheliswe lapha elizweni. Singatsho ukuthi ukubonga kwethu sitsho ukuthi uzokwenza lokho, sitsho ukuthi hhayi siyabonga ukuthi uyavuma njalo uyakubona ukuthi khona abantu bayethuselwa, njalo abantu bahlala baphilela evalweni. Hhayi tsho ukuthi khona uzokwenza olunye ilutho, hhayi siyakwazi sonke nje ukuthi akukhuluma vele ngaso sonke isikhathi kuyi-opposite. Yena oligabazi nje lokukhuluma okuhle okungenzakaliyo. Ngoba nje ngiyahlala ngitsho ukuthi uma ekhuluma esithi peace webe simpi, into yonke ayikhuluma vele ukuzizwisise kuhle, kumele kuyise esandleni sokunxele ikuza kuzwisisa kahle. So okuqakathekileyo yikhonokho nje ukuthi hhayi uvumile laye ukuthi abantu bahlalele evalweni njalo bayethuselwa. So lanxa ngazazama ukukhuza uyabe engakhuzi, uyabe seqale wakhuluma labakhe ukuthi hhayi lingezwa ngikhuluma ngisithi ngiyabiphonguka bamba amehlo nje ungathi uyalungi kanti bona bevele bakwazi labo ukuthi uhlobo ngoba ungabona uzibone konoko uma ekhuluma esithi uyakhuza noma esithi uyakhuza labo abantu bakhe besezububi more kutshengisa ukuthi vele into abayikhulumayo is always opposite.
Ribonani basakazi be-Studio 7 kanye lani balaleli, thanda ukubonga ngithatha leli thuba ngikhuluma lami okusemoyeni wami. Ya lapha kule ndaba enzima lapho ukuthi ungathi ukuthi i-RPZ iphambanisile yini kumbe yenze kuhle ngoba uhlelo lwe-EcoCash uhlelo oluhle kakhulu ekuhambiseni imali. Kodwa udubo kade selukhona ilolo lwama-percentage azichajwa ngama-ajenti azezwisa ubuhlungu kakhulu. Kuna selishe imali yakho yena engayisebenzanga so kuthathwa ama 40% kuthathwa ama 50% angekho emthethweni so sokuthi ngathi iRPZ nxa ukuthi senza lolu hlelo ibe lendlela enhle ezenza ukuthi uhlelo lolu qhubekele phambili njalo le mali icash itholakale balungisise le ndaba yecash emabhenki lapha ibe khona ibe sembuya lapha umdala wethu lo ukhuluma amazwi amahle sibili kodwa ke ukuba ukukhuluma amazwi amahle nelamandla okulungisisa kodwa engalungisisi ukhala ngabantu abathengisa imali enkotwe kumaketi yensitha ayikho ensitha ngoba bathengisa fair fair ezitridini beyiphethe ngezandla ikanye imixaka lemixaka kodwa emabhenki kuthiwa kakula mali kabalungisisa udaba lobu izinto ziqonde fawonge ukukhuluma ngomlomo kodwa bengalungisisi lutho. Ngiyabonga okukhulumayo ngizophela ncube esilobela
azibona ngebizo ngeke ngiziqambe kathazi ukubusa izano so yazaya yabadala laba basigilela laba hayi angathi kanti vele bafunani empilweni nje hayi laba bantu laba hayi akunzima hayi
ribonani basakazi be-Studio 7 kanye lani balaleli thanda ukubonga ngithatha leli thuba ngikhuluma lami okusemoyeni wami. Ya lapha kule ndaba enzima lapho ukuthi ungathi ukuthi iRPZ iphambanisile yini kumbe yenze kuhle ngoba uhlelo lwe-EcoCash uhlelo oluhle kakhulu ekuhambiseni imali kodwa udubo kade selukhona ilolo lwama-percentage azichajwa ngama-ajenti azezwisa ubuhlungu kakhulu kugcina selishiye imali yakho yena engayisebenzanga so kuthathwa ama 40% kuthathwa ama 50% angekho emthethweni so sokuthi ngathi iRPZ nxa ukuthi senza lolu hlelo ibe lendlela enhle ezenza ukuthi uhlelo lolu qhubekele phambili njalo le mali icash itholakale balungisise le ndaba yecash emabhenki lapha ibe khona ibe sembuya lapha umdala wethu lo ukhuluma amazwi amahle sibili kodwa ke ukuba ukukhuluma amazwi amahle nelamandla okulungisisa kodwa engalungisisi ukhala ngabantu abathengisa imali enkotwe kumaketi yensitha ayikho ensitha ngoba bathengisa fair fair ezitridini beyiphethe ngezandla ikanye imixaka lemixaka kodwa emabhenki kuthiwa kakula mali kabalungisisa udaba lobu izinto ziqonde fawonge ukukhuluma ngomlomo kodwa bengalungisisi lutho. Ngiyabonga okukhulumayo ngizophela ncube esilobela.
Lenjani lonke, lenjani lonke bantu be-Studio 7, hayi thina siyaphila. Sazi khona ngapha e-America ukuthi lidlana ukubabayo. Sika ngapha sidlingqekho zomlomo eZimbabwe. Kulukhoni kuleli lizwe. Ngikhuluma ngomnankagoleyo bekhuluma esithi namhlanje ukhuluma into eziqakathekile. Ah, kula nto eqakathekileyo yokukhuluma eZimbabwe. Ukhulumane into oyaziyo vele kunelayivini. Uvale into eziningi, khona phetheni uyaphumelelisa kusiya phambili kunyela lutho alwenzayo. Kazi lutho phela lo muntu lo impumputo yokugcina lo ucigo sibili xoxo sibili yazi ixoxo umalisele amanzi libe libhayiza lingadli lapho eliya khona nguye nalo. Ngiyabonga bantu be-Studio 7.
Hayi lathi sibongile ngabalaleli bethu ke labo kade besithumele imizwa yabo kunombolo zethu ze-WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lisithumele imizwa yenu emfitshane lingadlulisi i-2 minutes. Siyabonga. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthi ukufuna kwenziwa ngamalunga edale le House amaDemocrats ukuthi asuswe ngomthetho impeachment kufana lokumhluthunela umbuso ikhu ngesilungu. UTrump utsho lokhu udaba lokumcubungula solufike kusibanga esikude, iziphathamandla zakhe sezibizwa lidale ukuthi ziyokupha ubufakazi ngezikwazi ngokwenzakalayo okungenza uTrump asuswe esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Dan Moyo esizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika njalo eyisiphathamandla sebandla leMDCT.
UTrump kumele understand ukuthi ukuba ngupresident does not mean ukuthi uba above umthetho. I-America is a country elandela umthetho, and umthetho uthi akekho umuntu above umthetho. UTrump bam-impeacha ngoba u-abuse i-office yakhe, wazama ukuyisebenzisa i-office yakhe ukuthi athole uncedo from i-foreign country ukuthi ba-investigate or omunye ozokhompyutha laye next year ngo-2020. Umthetho we-America awukuvumeli konke khona lokho. So because of that, that's why amademokrati ese-institute i-inquiry ye-impeachment. So yena ukuthi athi yikhu, angiboni ukuthi uya-understand ukuthi ikhu isebenza kanjani versus umthetho, i-rule of law.
Kodwa siyabona ukubana kule nkokheli yebandla lama-Republicans elokhu imsekela lamanye amalunga amaningi awebandla lakhe, ubona ungani kungakusishoni lokho?
Well, yinkinga ekhona ngoba ukuthi impeachment isebenze kumele kube labantu abaningi abayisekelayo, both from ama-Republican lama-Democrat, especially ku-Senate. And siyazi ukuthi abantu baka-Trump for isikhathi esiningi ama-Republican they would rather badlale i-partisan politics than ukuthi balandele umthetho. So akumangalisi ukuthi okwamanje ama-leaders abo azoma lo-Trump. Kodwa I think ngokuya kwesikhathi ma udaba lolu luvezeka, especially ama-investigation ayenziwa ngamalunga e-Congress, ama-committee athiyeneyo e-Congress, kuzocaca sobala. And I think ikakhulu ma umphakathi jikelele usuqala lawo ukubona ukuthi cha kule ndaba ekhona la ngoTrump, and ama-Republican amaningi especially afesana lama-election next year, sizoqala ukwabona lawo esetshintsha ithole ma kuyukuthi umphakathi jikelele usuqala ukubona ukuthi udaba lolu lu-serious kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika njalo eyisiphathamandla sebandla leMDCT. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Usomlomo wedale lephalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi amalunga edale lephalamende awe-MDC aphume edale izolo kukhuluma uMongameli Mnangagwa azajeziswa ngokungabhadalwa imali okwenyanga ezinhlanu ezilandelayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. kumbe singadibana njalo ntambama ngo 7:30 igama ngo Chris Gande.